Amaphepha aseva lapho umuntu azakala ehlala khona upresident emaseni nangakwa usebenza emgomono umuntu ababuilding sesabe umuntu ababuilding bathi bona fana basikele ukuthi hhayi abafuni lapho bafuna u-minister of justice sawambisa kuje ku-prosecutor general khona ngane so lokhu asebekutsho nje sokungani yingxoxo ndinandlele phela lokuthi inauguration akade bekhuluma ngayo sebeyikhansile ngoba batholile amaphepha angazi ukuthi sebezamani bethuke nje ukuthi upresident Nelson Chamisa une-evidence eneleyo ezenza ukuthi okwathiwo justice Chikumba kwesulwe
ye siyabona njalo kulamanye amagqwetha athi lolu daba lungani lungahlupha ikakhulu nxa sokubuya emaphepheni la ukuthi lingafaka endaweni engasiyo so-ke nxa kungenzakala njalo lizathini
angizwanga lapho ifoni yingane yakhojela
kuye engikutshoyo ukuthi-ke kulamagqwetha athi wona abone ngazani udaba lolu lencane lungalahlwa ngenxa yokuthi amaphepha angahanjiswanga njalo ngemfanelo so-ke kungenzakala khonokho lizathini dokotela
amaphepha ahanjiswe ngemfanelo umhlaba wonke ukhangele okwenzakalayo uyazi ukuthi ama-journalist abekhona kuhanjiswa amaphepha emele umuntu ababuilding bebekhona kuhanjiswa amaphepha njalo ku-Ministry of Justice ngaloyo hlobo angazi ukuthi baza bacabanga ukuthi baza wenza bazathabisa abantu njalo bazakholwa ngubani ukuthi amaphepha awakhanyiswanga ngoba kwenziwe egcekele umuntu onke ekhangela amaphepha anikwe u-sheriff we-high court so akhanyise kathathu lokhu uzani ukuthi kudingwe lapho upresident Mnangagwa ekhona kumbe umuntu ongabe emmelele ngalolo hlobo angazi ukuthi kukhanya ngani nje bayaphonga uzama ukuthi bangabona ukuthi bangasila njani ngoba phela i-evidence ibehlula
ye lina libona ngazani lizathaya njani kulokhu elikwenzileyo kuyaphumani
hhayi ayi-evidence egcekeni emahlaba ezulu iqiniso ke lokuthi phela umuntu unxayebala nxa kulabantu abangu-ten ngabe ngu-leven bangu-leven manje ujustice Chikumba wathi abantu bangu-leven uthe ezekhipha amaphepha kamaphepha kanabantu kade bengu-ten khonokho kumgceke phela ukuthi ubekhuluma into ayithandayo nje kodwa angakhuluma into eliqiniso